Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 tulikazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa umcimbi wokukhumbula umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai e South Africa.
Ukuthi shua 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 sesihlezi phansi la sesibambana sesifuna ukuchayana sesibulalana singabantu bani abantu abasukayo sichaywa sibulawa sibulala ilizwe lona leli kodwa namuhla izanu sizisihleka sichayana among ourselves kuyini khona yikho simele sikufundise izibuzo
abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli entsha yangezansi ye-Afrika ilaso na isibindi sika Ian Khama wayengumongameli weBotswana esokukhuluma mgceke uma ukhetho lwalonyaka eZimbabwe lusolisa.
Siyafisa ukuthi nga kuba khona inkokheli ezingenza njengayo uKhama. Wakhathesa ngimboni mina ongakhuluma ngoqela layo lo omutsha weBotswana uMasisi.
Esigabeni sethu lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo i-tribalism lamhla sixoxa lomnumzana Masimba Kutshela.
Nidlale kakhulu i-take lapho ukuthi sesingubona lapha indaba yobandlululo landani ngoba kulabantu abaningi abangaqashana abavela kuthi yiso isizathu esokuthi sibone ubandlululo seliphuma ekudwini lelendaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha e-Studio 7. Ngemva kokukhululeka kweZimbabwe yakekho osebenze njengomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekukhokheleni izalwane zeZimbabwe ekulweleni inkululeko ababeyikhangelele ilizwe lithola uzibuse. La ngamazwi athulwe izikhulumi ezijiyeneyo emhlanganweni wokukhumbula imisebenzi kamuyi umnumzana Tsvangirai ePretoria kwele South Africa ngolwesibili. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Ngemva kwenyanga phose ezinhlanu owayemkhokhelwe ebandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai edlule emhlabeni, izikhulumi zonke besemhlanganweni wokukhumbula imbali yakhe ePretoria zimchaze njengenkokheli engasoke ibe lomunye ofana layo eZimbabwe. Umqondisi enhlanganisweni ye-Solidarity Peace Trust umnumzana Brian Daftopoulos uchaza umuyi njengenkokheli eyapha isithunzi kumabandla aphikisayo, wenza isebenzi akhuluma kwezwakala, wafundisa izalwane zeZimbabwe ukukhuluma nxa singasuthiseki ngendlela inkokheli zombusazwe ezibusa ngayo.
He was unique. He did great things.
Ube ngumuntu owehlukile, wenza imisebenzi emihle, wayelamaphutha njengazo zonke inkokheli. Ngicabanga ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi sibone kuvela enye inkokheli efana laye.
Abanye bamchaze njengenkokheli eyayihamba phambili, hathi lezi ezithi nxa sekubulawana zithumela abantu. Bakhona bathi nguye owenza iSADC, izwe kazi le-Afrika kanye lamazwe omhlaba babone njalo bathatha amanyathelo okuncindezelwa abantu beZimbabwe. Unkosazana Priscilla Misihayirambwe umchaze njengendoda ebesenelisa ukuthi lehlukane ngemibono kodwa lisale lilokhu lidlelana ngokugcweleyo.
Ukuthi shua 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 sesihlezi phansi la sesibambana sesifuna ukuchayana sesibulalana singabantu bani abantu abasukayo sichaywa sibulawa sibulala ilizwe lona leli kodwa namuhla izanu sizisihleka sichayana among ourselves kuyini khona yikho simele sikufundise izibuzo.
Umnumzana Solomon Chikwere omunye wabasungula ibandla leMDC ndawonye lomnumzana Tsvangirai yenomchaze njengendoda enelisa ukuchitha ubandlululo lwamashona lamaNdebele ebandleni lakhe. Uthi umuntu owayelephupho lenguquko kwezombusazwe ezohlomula umuntu wonke kugoqela ngitsho lalabo ababemhlukumeza. uJikwero uDayiko MDC edabukene phakathi engathi gququzela ukuhlonitshwa kwezifiso zikaMoyi.
Manje okusibonayo ukuthi kune MDC alliance going into election, kune MDCT going into an election, kuya divide abantu. So uMorgan Tsvangirai as his legacy ne dream yakhe akukho efunako lo.
Kuvele njalo ukuthi umuntu wayehlonipha ekwazi ukulalela ezwelana labanye. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, yena uthe wakhathesa umnumzana Chamisa uzimisele uqedelela umsebenzi wajiwa endleleni umnumzana Tsvangirai.
U-President Nelson Chamisa usenze lokhu ngendlela ephakeme kakhulu ku-6 months lezi zikhona. Abantu abaningi abavotayo kwele Zimbabwe, abantwana labantu abadala, sebetshengisele ukuthi bayamzwisisa, bayamthanda. Njalo ubukhokhelo obuncane bukhanyanganiswa yibo obuthandakalayo elizweni lonke jikelele. La mazwe aphumelelayo kumbe asephumelele, aphumelele ngalolu hlobo.
Kodwa-ke kuvelile njalo ukuthi uMoyi laye wayelamaphutha akhe. Abanye bathi njengenkokheli ye-MDC wehluleka kwenqabela ukudabuka phakathi kwaleli bandla ngo-2005. Ezinye izikhulumi zithi ukwehluleka kwakhe ukuhlela ozathatha intambo ngemva kwakhe kwabangela uhlupho lombango wesikhundla sakhe ku-MDCT. Zonke izikhulumi zivumelene ukuthi ukusebenzela ndawonye kwamabandla aphikisayo ekhethweni oluzayo kanye lokumanyana kwamacele wonke MDC yikho kuzakhombisa inhlonipho kumbali kaMoyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Njengoba wayengumongameli wele Botswana umnumzana Ian Khama wayevame ungachayi inja efihla umphini esolamgceke ukonakala komumo wezombusazi weZimbabwe, abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli entsha elizweni lelo loba enye nje kuphela yangezansi le-Afrika ilaso na isibindi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lenye inzalo yeZimbabwe kwele Botswana wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla achiyeneyo ezombusazwe ayasukelana kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila eZimbabwe mhlazi ku-13 Ntulikazi 2018. Kodwa kwamanye amacele ikakhulu amabandla aphikisayo akhala ngokuthi inkundla kayilingani ibandla elibusayo leZANU-PF lilo intandokazi ye-commission eqhuba ukhetho eZimbabwe Electoral Commission, EZEC. Abanye bakhala ngokuthi uluhlu lwabazavota aluphumelanga egcekeni ukuze amabandla alusebenzise kuhle ekukhankaseni. Njalo abakhonona abathi umabona kude kanye lamaphephandaba angaphansi kukahulumende awabanikezi ithuba ngendlela okutshengiswa kumbe okubhalwa ngayo ngebandla leZANU-PF. Kule mbiko njalo yokuthi intsha yeZANU-PF kwezinye izabelo itshaya abantu abasekela amabandla aphikisayo, njalo sekulamasosha afakwe emaphandleni wona abonakala esekela ibandla elibusayo. Konke lokhu kwenzakala ngaphansi kwamehlo abavela emazweni achiyeneyo, ikakhulu awe-European Union abazoqhapha ukhetho ukuze babone ukuba luqhutshwa ngendlela eqondileyo. Akula oseke wavusa umhlonga phakathi kwabazophaqa laba, iningi likhangelelo ukuba litsho elikubonayo ngemva kokhetho. Kodwa iningi ikakhulu leZimbabwe lokhu lisakhumbulwayo ngumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama. UKhama wayengadondi ukukhuluma ingqondo yakhe uma ebona engahambelani lakho okwenzakala eZimbabwe.
Respect to Zimbabwe, we have carried out our regional responsibilities as a good.
Ngokwenzakala eZimbabwe siyenze obekumele sikwenze njengomakhelwane kanye lelunga leSADC.
Lo kwakungumongameli Khama ekhuluma ngemva kokhetho lweZimbabwe luka-2013. Abaningi abathi bandla leZANU-PF lasebenzisa indlela yezilobuqili ukuze linqobe. Omunye weZimbabwe ehabulona umnumzana Andreas Sibanda uthi uKhama wayengumuntu ongadondi ukubiza efotsholo njengefotsholo, kodwa kuzakhanyelwa ukuthi inkokheli ekhona yeBotswana kathesi yona icabanga kanjani.
Inkokheli esilayo kwele Botswana kathesi ishiyene kakhulu lo mnumzana uKhama, obesaziwa njalo obejayeleke ngokwala izinto ezingaqondanga. Singazi njalo ukuthi kuza kuthi ngemva kokhetho bebonakale bebekhuluma kumbeni beqhwayisa nxa kuyikuthi kuyabe kule nto ezingenzakalanga kuhle.
Umnumzana Rodwell Moyo laye uthi kayisekho inkokhelo efana loKhama, kumbe wayengumongameli weZambia uMoyi uLevi Monawasa.
Kodwa uMasisi sibona ngani ngumuntu oreserved esingathi uyabukela ekhatshana engenzi lutho. Angiboni sizabe asimthola umuntu njengokhamalo Levman abasa thokwazi ekuchathozeni umbuso omubi uyabusenziwa phakathi kwabantu beZimbabwe.
Ukanti umnumzana Mthabisi Dube uthi abeZimbabwe baza kumkhumbula ukhama ngesikhathi lizwe libhekane lokhetho olukhandelwe uba lempumela eyiyo eza kutsho ukuthi eleZimbabwe liqondaphi ngemva kokhetho.
Siyafisa ukuthi ngakuba khona inkokheli ezingenza njengayo ukhama. Kwakhathesa ngimboni mina ongakhuluma kugoqela layo lo omutsha weBotswana uMasisi.
Ele Botswana likhangelelwe ukuthumela abazayaphaqa uKhetho ngaphansi kohlangothi lomanyano weSADC olweParliamentary Forum kumbe inqusu njengelunga leSADC lapho ilizwe elingathumela abake basebenzela uhulumende belesikhundla esiphezulu kodwa sebachiya imsebenzi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ezigabeni sethu lapho isixoxa khona ngodaba lobandlululo lwemihlobo i-tribalism namhla sixoxa lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethe ecubungulayo zombusazwe esipha imbono yakhe ngodaba lolu athi lukhwezelwa yikungatholakali kwemisebenzi.
Kodwa njengani i-tribalism ikhona sibili kungasenani ukuthi abantu abakhulumi ngayo kangaka. Inketha yabeChabe iqale udala esikhathini sika Robert Mugabe. Funa ukuthi abantu basemashonaland babe yibo abathatha isikhundla eziphezulu. So inketha yabeChabe iqale udala siyayibona kodwa abantu abafuna ukuthi bakhulume ngayo. Kodwa ubona le ukuthi engxenye abademonstration enzakale ePick n Pay ingaba ingayisiyo indlela yakhona yokuthi kulunge.
Ubona ungani indlela yokukulungisisa ngeyiphi?
Kumele sikhulumisane siphumela negcekeni ukuthi kule ndaba lapha ukuthi kulaphane kulezinye indawo lapha eZimbabwe ezalile emusa ngenxa yenketha yabeChabe. Nazo ngaqala ukuthi sikhulumisane sitshela neqiniso sibili singathola ukuthi singaya phambili.
Sike sakhuluma labanye abavela esigabeni seMathebeleland bathi bona abavela kwezinye izigaba ikakhulu ezeMashonaland bakhanya kabaluzwisisi udaba lobandlululo lolu ngoba bathi bona kungani abesendebeleni labo basebenza kwezinye izigaba bengahlutshwa.
Indaba ekhona baba ukuthi kubangelwa ukuthi umnotho wethu awusebenzi kahle. Indaba yobandlululo iyaphuma ngoba i-cake esinalo esinothi silinde abantu is now too small. Selidlale kakhulu i-cake lakhona ukuthi sesungubona lapha indaba yobandlululo London ngoba kulabantu abaningi. Yikho sibona njengani indaba yobandlululo isisukuma ngoba imisebenzi yakhona iyasilela.
Ngezinye indlela ubona ungani indaba ye-devolution ingaphumelela inganceda yini njengoba sizwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi ngenye yendaba afuna ukuzilungisisa nxa ethe wakhethwa kukhetho luza.
Devolution iyanceda hathi indaba yobandlululo kuphela. Indaba yokuphakamisa i-economy ezama-provinces. Ngayo i-devolution ingasebenza sokusitsho ukuthi ezinye izimali ezibuya kuma-national state coffers ziyasezisebenza ngokhona ngale kuma-province ukuthi zithuthukise ama-province. So iyasebenza i-devolution iyanceda sibili ukuthi intuthuko ibuye ebantwini ifike ebantwini ngokuphangisa ukwedlula ukuthi uhulumende eHarare uyabe esithi yena sizalinika $2 wena sizakunika i-50 cents.
Kodwa ke ubona njani indaba yona le tribalism ikakhulu ebantwini ukuthi bahlalisana njani? Siyabona bakhona owesindebelo uyathatha owesishona lokunye kunjalo. Kanti kungani ukuthathana lokhu lokuthandana lokhu singakuboni kusenzakala ebantwini?
Ungakhayisaza ukuthi ukuthi sebathini i-tribalism ayibonakali. Ayibonakali ngendlela esibona ngayo lapha ngoba ngokuthi kwakho ukuthi amaNdebele bethatha amashona advices. So abantu makhaza bayazwanana yilo lithonga phambilini elokuthi imisebenzi ngelithwana abantu bafuna ukuphila. So i-tribalism isukuma lahana ngoba uyabe ungela enough resources to go around. Kodwa lapha kuma communities zabona ukuthi abantu baya behlalisane kahle, akula indawo yokuthi wena ulibhekele wena ulithola asikuboni u-percentages lapha elizweni lethu leZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ebesixoxa la ecingweni eseHarare ngodaba lwe-tribalism. Thiyani indlebe kusasa kuhlandla lesithathu lapho sizaxoxa khona lo mnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye othiwa yinkosi yamaNdebele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angasoli inkohlakalo ngomlomo kuphela kodwa kubotshwe bonke abasesikhundleni eziphezulu abalamacala enkohlakalo. Linkuthazo ilandela ukubotshwa lokumiswa phambi komthethwandaba kukamnumzana Duduzane Zuma, indodana yobe ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kumiswa kukamnumzana Duduzane Zuma emthethwandaba isifundo esikhulu okufuze sifundwe ngurhulumente weZimbabwe. Umnumzana Zuma ungene emthethwandaba weJohannesburg Specialized Commercial Crimes Court ebotshwe ngamaketane enyaweni. Yena-ke ubezama ukuhlekelela ngesikhathi intatha zindaba zibangisana ukuthobula isithombe sakhe, kodwa kukhanya ukuthi kubotshwa kwakhe kumhlukumezile. Igqwetha lakhe litshela bezindaba ukuthi umnumzana Zuma wetheswa icala lenkohlakalo. Emthethwandaba umtshutshisi utshela umantshi ukuthi umbuso ucela ukuthi leli cala lidluliselwe phambili njengoba kusasekuningi abafuna ukudingisisa ngale cala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mchasiseli Gwaza uthi umtshayela ihlombe urhulumente kamongameli Ramaphosa ngendlela alwisa ngayo inkohlakalo.
Lokho nathi siyakufisa ukuthi ngakwenzakala kithi abantu labo kade bekuhulumeni okhishwe ngoNovember kube nabo bayabanjwa bashushiswe kuzokwazi ukuthi nje umthetho ukwazi uku-apply kumuntu wonke ngendlela elingenayo.
Leli cala liphathelane lendima eyadlalwa ngumnumzana Duduzane Zuma ngo-2015 ngesikhathi yena labosomabhizimusi bemuli yamandiya enothe kakhulukazi eyakwaGupta bezama ukupha imali yesifumbathiso kulowo owayengumsekeli kampatintambo ogatsha lwezemali umnumzana Mcebisi Jonas. Kubikwa babemthembise amarandi ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha 600 million rands nxa engathatha isikhundla sikampatintambo ogatsha lwezemali abesethatha izinqumo ezasekela amabhizimusi emuli yakwaGupta. Kodwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Banda uthi usizi ukuthi eZimbabwe yinto engangeke yenzeke.
But ngoba vele u-EDA corruption yena ngokwakhe ezimu yokuthi nje kuvote out i-government naleyi eka-ED. Ngoba mase sidila i-corruption siyabe siqala ngayo i-ED siloba sisehla kubangane bakhe.
leyinto ecizelelwa ngesinye isizathu seZimbabwe unkosazana Magugunyati yena othi isimanga eZimbabwe ukuthi kwathi ngesikhathi kuhluthulwa umbuso kwathiwa kuzingelwa amasela lezigebenga kodwa lamhlanje bonke bakhona bakhomba ngaphakathi
asikaboni utshintsho nje bonke abantu akade kuthiwa izigebenga eziguqe ezisekela umongameli welizwe sibona lokho ebezi jabulela nje bengaphandle into esidanisayo kakhulu leyo esifisa ukuthi ngaye yaguquka
umnumzana Mlungisi Thabalala yena ukuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ekele ukukhuluma ngomlomo kuphela ngenkohlakalo kodwa kubonakale ubujwa abasezikhundleni eziphezulu kuhulumende okwazakalayo ukuthi bayaphatheka kunkohlakalo eyabhidliza umnotho welizwe
umuntu wonke lecala noma eku-opposition noma eku-G40 noma eku-Lacoste ababoshe bonke abantu befele court inkantolo izijajele yona
umnumzana Duduzane Zuma uthathelwe ipassport yakhe walayo ukuthi ahlawule imali yesibambiso engamarandi azinkulungwane ezilikhulu 100,000 rands phambi kokuba akhululwe Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADEBELE.
Kuhlandla labancintisa kukhetho lona lolu oluzayo lamhlanje sixoxa lodinga ukuba ngukansila kaward 18 esigabeni sebulilima East umnumzana Saul Mhlanga olilunga lomanyano we-MDC Alliance. Umhlanga uqale ngokuchasisela untungameli Nkomo we-Studio 7 azakwenzela uZulu alibana ethe wanqoba.
Okokuqala ngibathembisa ngohulumende lo owami ozayo ukuthi ngihulumende ozabenza abahlale kuhle, ngihulumende ozakhangela wonke umuntu angachiyi muntu ku-alliance. Njalo abadala anti siyakwazi abantu abadala kufanele bahole. Ku-alliance ngibathembisa ukuthi abadala bonke bazahola, hathi lokho kukhethwayo ukuthi kukhethwa loyalo loya. So okucakathekileyo ukuthi nxa mina ngingangena ngibe ngukhansila njalo ibulilima East kuward 18 izadlelana lamanye amawadi engibalisela ikakhulu emaplazini la amancinyana njengawethu lapha esisesomnene thina asisadlelani lezimnyama kasisadlelani lemalole gwatemba sesiphonguba yithi nje sesi-isolated. So engikuthembisa izakhamizi ngibathembisa ukuthi bazabona konke okwenziwayo ngamanye amaplazi amancinyane lathi sithuthuke sidlelane njalo lamaplazi angaphandle kwelizwe ukuze lathi sithuthuke sibone okwenziwayo kwamanye amazwe ngamaplazi amancinyane.
Ezinye inhlelo ezingadi ngokulungisiswa kumbe ukuqhotshwa ngomansipala ezifana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa imigwaqo, kuhamba kuhle khona ngapha?
Ngiyabonga baba, imigodi ekhona lapha kweyami iwadi mithathu eyagejwa nguhulumende wabamhlophe. Lokhu sangenayo thina asila mgodi omutsha wamanzi okunatha. Abantu banatha emthonjeni engahlanzekanga, abanye banatha edamsi, le damu lapho kuthiwa yimahamba bathembelona banatha ndawonye lenkomo. Sibe lama-regators abalima ngokuthelezela, banatha wona lana amanzi ageleza ngekhanali abegcwele izibungu ngesikhathi sezulu. So kathesi kuyabe kugcwele amachongo lolo banatha, bengifisa ukuthi abezempilo bazebona abantu abe-irrigation somnene irrigation ukuthi banatha amanzi anjani. Abantwabethu esibazeleyo sibatholise imisebenzi ngokulima.
Lo ke ngumnumzana Saul Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 18 eBulilima East elilunga lomanyano MDC Alliance ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eBulilima.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Leo tutacheza. Wewe. Namhla siza gita. Namhla siza hlabela izandle mweni. Gonoju Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Banga banga banga.
Zwesta featuring Mkwali, ingoma yona ithiwa Rafiki. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kwenziwa umcimbi wokukhumbula umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai eSouth Africa. Abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli enja ngezansi ye-Afrika ilaso na isibindi sikakhama esokukhuza iZimbabwe. Esigabeni sethu lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo i-tribalism kusasa ke sixoxa lo mnumzana Greta Sibanda. Lalelani ke sasa. Igama lami ngu Chris Gande. Libe lelanga elihle.